yona indaba ka Frank Mhlanga uthi hayi mina amaphepha mangafaka ngabuku sifo engakachayi ngakho amaphepha kumele eyamukelwe ngokusemthethweni. So izolo ikhona imicinjo akade sihlomisile phambi kwebandla eyokuthi hathi abantu laba babuyise indaba le thothandaba lapha enkantolo abanalo ilungelo lokubisa indaba le lapha ngezizathu akade sihlomisile emaphepheni ethu. Izizathu lezi bezigoqela ukuthi inkundla e-High Court lapha abantu laba abafike khona ayilalo ilungelo or ayilawo amandla okuthonisisa or okuthetha icala leli. Indaba le bekumele kahle kahle yona iyethethwa ngemva okuthiwa yi-Electoral Court. So ade sikutsho ngamafihlane ukuthi abantu laba babuye emthethwandaba ongayisiwo kade kumele be-Electoral Court. Kolokho abakwenzanga ngezizathu ezaziwa yiwo njalo ngezizathu ezingalunganga ngaphansi komthetho. Namhlanje sesimelele ujaji ukuthi yena asitshele ukuthi ama-points esiwarize izolo alomqondo yena yena uvumelana lawo yini. Nxa engavumelani lawo usewafaka eceleni sesihamba phambili wendaba sesisiyangena esidikini wethu siyini sendaba ucaciswe kwehlukaniswe amathambo nenyama kuthiwe kahle kahle ukuthi uMr Frank Mhlanga amaphepha akhe wafaka ngokusemthethweni njalo ababona ngokukhethethwa kwama-candidates bakwenza ngokusemthethweni yini insoto ukuthi izeki eyakwenza ngokusemthethweni yini. Yiso isinqumo siyabe sisimelele namhlanje. Right, indaba leyi iqakatheke kakhulu. Number one, nxa kuyikuthi inkundla izavumelana lo muntu lo obisa indaba le court ukuthi hatshi uFrank Mhlanga amaphepha akhe wawavisa ngokungekho emthethweni, kuzabe kusitsho ukuthi wonke umuntu eZimbabwe jikelele oyi-candidate whether nge-councillor, member of parliament, national assembly or presidential candidate owafaka amaphepha akhe after 4 PM kutsho ukuthi umuntu lwana ngokomthetho akumelanga ame akhompithe ukuba yi-candidate yekhonokayo efuna ukukwenza. So kungenzakala khonokho siyabe sesile sesiphakathi kohlupho olukhulu njengelizwe sisiya kuma-elections.